usumnandi awudlala for number 4 unadlala izinto ziyavuma awudlala for number 4 unadlala izinto ziyavuma asengaduma kamnandi kanti ubani ongamazi usumnandi
Ziyomehlela lezo nkinga ezangehlela yiyo sihlalo samabhaka ngobe samashinga siyashesha ukufa mntonga lifuna ukhuka ngabamba inja yakhe December 25 bayedela bangenacala ngihlabanayo umfoka xonsa bathi dilize imbewu kodwa ngithi mina ntambende ngalayini yey awusho wedilize ubala nothi sesiyezwana mhlawumbe wena uyamazi
uyazwelana mfowethu Enyi ukuthi uyayikhuluma ingafuneki ukuthi ayichaze ingachazeki. Uyabona mfowethu into esingayisho nje mfowethu kulonyaka. Ngifuna shaya ingoma mntaka baba sivala imlomo yethu sithule sithi nje du. Utshela imina njalo idijane evamise ukudida abaningi ngoba njalo uma ishaya itomba bakhuluma zaxega imlomo kusuka amaduku emakhantonini. Ngumposa ejabule eqe zonke izinja maqede zimkhonkothe. Ngithi ngingumtshengiseni mina ufana agcwensa idijane evamise ukudida abaningi ngoba njalo uma ishaya itomba bakhuluma zaxega imlomo kusuka amaduku emakhantonini. Ngumposa ejabule eqe zonke izinja maqede zimkhonkothe. Yey wemfowalanga. Awuthi ngithule khona la mfana wami ngoba phela kwa-trust ngakhuluma kakhulu koze kuthiwe sengithe. Yepha soludo mahlilahlikana kwaqhiyaza isigodi ngifica intombi zakhona nensizwa hleli lindile ngabuza ngathi nilinde bafoti badayi sininde uthokozani nomtshengiseni ngoba phela abadume ngento ezimnandi bazosenzela zona into ezimnandi
Seven and the way, 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 seven and the way
mthunzi Hoba mnandi mthunzi Hoba mnandi mthunzi Sebu mnandi we Siya sefa beti mthunzi